ngiyananzelela ukuthi uMfuni is a lawyer and ngumuntu okwazi into zokuthetha. Nxa iSupreme Court isifake ijudgment, kumele silandele umthetho njengokuba. Nxa kulama challenges bebona ngathi kulezinto ababona ngathi maybe kade bengazichallenge bekumele bekwenze ngokusemthethweni. Ama lawyers ami ababhalele abanika iSupreme Court judgment and bayakwazi ukuthi kutshoni. So lokho kwakuzokwenzakala ekhansilini sokungathi ngokubangisana into zamabandla, into zama-political party. Ward 3 ngavotelwa ngabantu ekhansilini. Nxa ngangilama issues ekhansilini lasecourt, i-court yangiclear yathi I've been reinstated. Nxa kuthiwa sembusimpiseliwe ekhansilini, kumele ngibuyele emsebenzini kungabi le resistance esuka kuma personal issues. Angazi ukuthi maybe ngxe kumbe kulento ezifihlwayo ekhansilini. So kumele ukuthi maybe ngxe ukuhamba kwami nxa sephendukile uza expose abantu, ngingazi. Kodwa bekuyinto elula nje ukuthi abantu bekumele bezwisise ukuthi iSupreme Court judgment is straightforward. Ithi you've been reinstated. Kumele kube njalo.
Usuka lapha uyangapi? Kuyini ozakwenza ukuthi ubuyele endaweni othi ngeyakho?
iSupreme Court judgment yami ingazala sendekile. Ayifuni ukuthi umuntu ekhambe. Having been reinstated yiSupreme Court, kumele kube lula. Kungayizinto zamabandla zokubangisana nokudlephana.
Incwadi zihambile konke le judgment ibe attached kuncwadi ebhalwe ngamagqwetha ami. Ngoba nxa sesenza izinto sesingasethisilwa lo mthetho, mina kwathi kubuya ijudgment ye-High Court eka-Judge Mabhiwa, ngayilandela njengokuba ngisuke ekhansilini, angikaze ngibuyele ekhansilini because ngandilandela umthetho. Umthetho nxa untshela ukuthi sokumele mbuyele ekhansilini, labo kumele belandele umthetho. Ngazi ukuthi sokungathi sokufunakala ukuthi kuchasiswe futhi. Kungathiwa you've been reinstated, the judgment from the lower court has been set aside. That is straightforward. Into leyi i-affecte kakhulu ama-residents awe-Ward 3. Sebele 2 years bengela kansela, sebele 2 years belama problems bengakwazi ukuthi bengaphi bekhulume kubani. So kumele bekunanzelele khona ukuthi into lezi zonke ebezisenzakala bezinga-affecti ukambarami njengomuntu, bezi-affecta ama-residents awe-Ward 3. I was also representing umuntu wonke kobulawayo. Kulama issues liyakwazi ukuthi kulama issues awamanzi ayenzakalayo engake ngakhuluma ngawo, akula muntu owangilalelayo. Kodwa kwathi sokusifa abantu eluveve, kwathi sokusifa abantu ngezwa sokuthiwa ukuhambarami wakwakhuluma. Bekungamelanga sifike esikhathini sokuthi sokungathi sesingene futhi ecourt sokuphikiswana. Njengoba besithi bona amaphepha abuyanga ehofisini eyiyo, incwadi ama-lawyers sezihambisa ehofisini ka-town clerk. Ngikhangelela ukuthi after khonokho baza kuzwisisa labo ukuthi umthetho uthini. Akusoke kube lokuxabana, akusoke kube lokukhonona, lokukhulumisana kubi. Bazalandela umthetho njengokuba.